VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu kuNtulikazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abadabuka eZimbabwe bagijimisa umnumzana Sibusiso Moyo umphathi ntambo wobona ngezobudlelwano lamanye amazwe kweleBrithani. Umeya wedolobho lakoBulawayo usebuyisele umabhalane emsebenzini kulandela ukumiswa kwakhe umsebenzi ngumsekeli wakhe umnumzana Tinashe Kambarami. Amantombazana akumncintiswano wemidlalo yeNetball World Cup anqoba ele Sri Lanka.
Kuzolo bangithi amantombazana azasithembisa ukuthi sibazowina and badlale kahle kakhulu and banqobile so sesithembile ukuthi bayaqhubela phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umeya wedolobho lakoBulawayo usebuyisele umabhalane emsebenzini ukulandela ukumiswa kwakhe umsebenzi ngumsekeli wakhe umnumzana Tinashe Kambarami obemethesa amacala ambalo agoqela elokuthi wehlulekile ukulungisa uhlupho lwamanzi. Umabhalane lo omkhulu wekansila ngumnumzana Christopher Dube. Umeya umnumzana Solomon Guni utshele umphathi wenhlelo ezijiyeneyo unkosikazi Sikhangele Jowu ukuthi alobe incwadi eveza ukuthi umnumzana Christopher Dube kumele abuyele emsebenzini ngoba kamiswanga umsebenzi ngokusemthethweni. Incwadi elotshwe ngunkosikazi Joy iveze ukuthi umnumzana Mgoni kakuthakazelelanga okwenziwe ngumnumzana Kambarami. Uthe umnumzana Kambarami wenze iphutha ngokumisa umnumzana Dube umsebenzi. Untingamili Nkomo Studio 7 ukhulume lo mnumzana Dube oxolisileyo ngenhlamba ayikhihlizileyo ngesikhathi enikwa incwadi yokumiswa umsebenzi izolo. Uthi ubengekho emsebenzini namhla kodwa ukhangelele ukuthi uzabuyela ku-counseling omvulo.
Akula muntu ongaphambanisisi. Njalo mina ngikhokhela idorobho elama-department lama-section amaningi. Kulezinto ezenzakalayo yonke indawo. Akungeke ukuthi incangento yonke ingeyenza la kuma-section kuma-department. Sokuthi wasengonile. Into eqakathekileyo ukuthi into liyana nxa ngase ngibonile ukuthi kule nto enje ewonakeleyo ibambe njani. Yikho lapho icala lami elingaphuma khona. Zonke izinto lezi ezikhulunywe laphana kuthiwa ngamacala akulalutho nje. Ngizikhohlwele ngizaphendula okuzasukisa abantu bonke. Ngiyathanda njalo ukuxolisa ilokhu zenye abalaleli ilabantu beZimbabwe ibuye kakhulu abantu bakoBulawayo ukuthi sese sikhuluma laphana kulamaphimbo waphuma amanye amagama angayisiwo amanye amagama angakhuba abanye abantu ayisikho ekade kufisa kokuyana bekuzonda ngoba ngikolonjiwe kakhulu.
Ye, yikho ebengisiza khona khonapho babadube ukuthi hayi iofisi oyiphetheyo ungumuntu omdala umuntu ohloniphekayo shiwa inhlamba yonke leyana.
Hayi baba njoba nithilo nje ngathi ngigolonjiwe hayi ngiyaxolisa futhi njalo ebantwini beZimbabwe ngoba iZimbabwe yinye ukuthi iofisi yami ikhanya isiphuma into enjani hayi asotshele nje into eyangisayo kakhulu kodwa ngithemba abantu labo bazazisisa ukuthi ngivela ngapi njalo ngigolonjwe okunganani.
Udaba lokukhethana ngemihlobo obukhuluma ngalo esingathi inketha bechavi ludaba olukhona yini koBulawayo ku-council yenu?
Baba, inketha bechavi vele ngekuyiswele kodwa into eqakathekileyo yokuthi sizame nje ukuthi siyiminimize. So sesikhuluma nje emvini wedoda abantwana bakhethana kunako afana. Manje-ke xa sesikhuluma ngento emsuku omunye umuntu uzile egwanda omunye umuntu vele mrewa hayi lokana kukukona baba singasuka lapha umnye vele egwande umnye vele mrewa ngase sifike ngale se UK kumbe eMelika kona ngale siyabambana thina ngoba sivele eZimbabwe sibadlulile abanye alokukhoda kodwa njengabantu abafukileyo kumele siyale lo mkhubo njalo.
Lo mnumzana Christopher Dube umabhalane wedolobho lakoBulawayo bexoxa lontungameli inkomo ekoBulawayo. Umayikhove weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Khambarami ngalolu daba.
Okokuqala ukuthi kibe kwazi ukuthi umsebenzi kaDeputy Mayor ngowani. Ungabala kuEden Council Section 104, it's very clear it reads functions of the Deputy Mayor whenever the office of the mayor is vacant. Or the mayor is incapacitated or failed to act, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor. So right now I'm the acting mayor and I've made a decision. Ungabala futhi ku-Section 139 ku-Urban Councils Act iyatsho ukuthi umeya may at any time suspend the town clerk on grounds of misconduct. So konke lokhu esikhulumayo ngikwenze ngokusemthethweni.
Njengoba umnumzana Dube uthi nguye osaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk, kumele kwenziweni ukuze udaba lolu lulungiswe?
Kumele siyehlala njenge-council, singahlala njenge-council, ama-councillors azasetha i-inquiry ukuthi ekhangele ukuthi ama-allegations lawa which were laid against town clerk ngaweqiniso yini, amacala lawa abhaliwe wawayenza yini, amacala lawa abhaliwe uyawavuma yini, and then we map way forward sesingavumelana ukuthi amacala akhe lawa uyaxolelwa kumbe uzasayindiswa kumbe uzayenzani. Wonke amacala nase siwakhangele kwa-investigate ukuthi ngokweqiniso yini konke akwenzayo.
Lo mnumzana Tinashe Khambarami umsekeli kaMeya wedolobho lakoBulawayo obekhuluma lo Mikehove weStudio 7. Ukuze sizwe ngodaba lolu sixoxele igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Machoba Nancube otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umnumzana Khambarami wenziwe okungekho emthethweni.
Umthetho o-Section 139 of the Urban Councils Act ubeka kahle ukuthi uTown Clerk angamiswa umsebenzi ngusodolobha lapha nxakhayela uBulawayo usodolobha ngubaba uSolomon Mkhulu. Akula omunye umuntu ovunyelwe ukuthi amise umeya umsebenzi. UKhambarami ungi-acting mayor kalawo amandla okuthi amise umeya umsebenzi. Ngakho ukumiswa kwa-town clerk umsebenzi akukho emthethweni.
Singathi-ke siyabona incwadi esilotshwe ngu-chamber secretary esithi hayi vele u-acting mayor kenzanga kuhle, kambe ubona ngazani ngabe bekubeke kuhle khonokho?
Bakubeke kahle kakhulu ngoba u-acting mayor kalawo nalawa amandla usebenzise esingathi ngamandla angelawo.
Siphinde sabona njalo-ke kudaba lolu u-town clerk yena ngokwakhe engani udethisana-ke lo mnumzana Tinashe Khambarami. Emthethweni kuyabe kubekwa njani khonokho nxa kule nhlamba eziphongo kithizwa kangaka?
Okwenzakeleyo ukuthethiswa kwabantu ngu-town clerk yinto engekho nje, yinto engekho emthethweni. Ngibona ukuthi nxa sibona ividiyo le ekhona ku-social media kungabe kuyinto eyenziwe ngoba ezithole exhotshwe elihlweni yilaba abantu. Kambe nanzelela ukuthi abantu abangelamandla nxa bengabuya bewuxotshwe ofisini uzama ukubatshela ukuthi hhayi melelani umeya, umeya nguyofuza ukuthi axoxisane lami nxa kuyukuthi kukhona engiphambanisileyo. Uthola abantu sebesuka bekwa-accuse of i-corruption. Ngibona ukuthi ufakwe ekhoneni wagcina laye eselahleka esethethisa okungekho emthethweni okungaqondanga. Ngokunanzelela kwami kufuze ukuthi axolise.
Lo ngumnumzana Machoba Nencube igqwetha ubexoxa ecingweni leStudio 7. Kusenjalo izakhamizi zakoBulawayo zitshengisele kulelo delobho namhla kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Dube ngumnumzana Khambarami. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakunhlanganiso ezichiyeneyo batshengisela besithi uKhambarami kalandelanga umthetho ngakwenze umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu. Omunye wabaswele okwenziwe nguKhambarami ngumnumzana Ambrose Sibindi owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okwenzakala koBulawayo sikunanzelela ukuthi sizwa kuthiwa uTown Clerk usemiswe umsebenzi emisa ngu deputy mayor. Sibona ngathi kule nto engaphathwanga kuhle lapha ngulu deputy mayor. Okokuqala siyananze ukuthi nga kulama kulezinto okufanele uTown lakazilungise kumbe kulama allegations ukuthi le cala lenzileyo thina siyakukhola ukuthi bekufanele kube lama investigations engakasuspendwa kumbe anganikwa ama charges la anikuwe. Asikungazuzeki ukuthi nga udeputy mayor sale ebamba isikhundla mahlahla jikijele othanga le town clerk engamele into zenziwe kuhle. Ligali bazaba le problem. Khathi esinandeza kami isikole ngathi into la ibanjwa ngakuhle. La nga uthanga class ngathi le cala mbekalacala. Kodwa indlela okwenziwe ngayo isikole ngathi hayi akubanjwa ngakuhle.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi iphutha le council lenziwa ukuthi nxa kulokhetho abantu bakhetha ibandla lombangazwe hathi abantu abangenza umsebenzi oqotho.
Nangana ukuthi inkinga esiyibona eBulawayo City Council ibangelwa indlela abantu abakhetha ngama councillors ukubambanisa ukhetho lwezabelo ilocal government lokhetho lokamongameli labalunga edale parliament wenza ukuthi abakhethayo bangakhangeli ngathi bangakhangeli ukuthi ngabantu abalomsoco yini abamele bamele ekhansili ngonjalo ke bavotela bekhangele ibandla obangela ukuthi kuvotelwe nje ingcekeza yonke ongayikhangela. Yikho sibona kusenziwa sanasana umshado wezinja ekhansili kungoba abantu bavote bekhangela ngabandla ezombosa kulokuthi bakhangele abantu abavotela ukuthi ngabantu abazasebenza kuhle yini abakwazi ngokuphatha uzulu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo obe ngomunye wabatshengiselayo kuma ofisi kamsekeli kasodolobho uthi bafuna ukhambarami ahambe.
Tina sifuna ukuthi sizwe ukuthi kwala amasela la abuya ezohlukumeza abantu bakithi kibo sebeqedile nokuluhlupho. Yike sifuna ukuthi sikwenzele ukuthi bekuhambe beyelungisa kibo. Umuntu okambarambe ehambe kibo. Kasifuna ukuthi sikhulume kumlingi ngoba uma sebesidelela kanje kuhle bekibo. Tina kasikaboni uhlupho.
Ukambarami utheke nelisi ukubambeka lamhla ukuba atsho umbono wakhe ngalokhu okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice of America.
Umphathi ntambo wezangaphandle kwelizwe umnumzana Sibusiso Moyo liqula lakhe bachayiwe bathethiswa abathelwa ngamanzi ngabalandeli benhlanganiso beye MDC esigodlweni seNgilandi eLondon. Okuningi ngalolu daba asikuzweni intathela izindaba yethu Ezra Chisa Swanda okhonale eNgilandi. Yebo ke siyakwemukela ukuhlelo Sibanda.
Ngiyabonga kakhulu sithandekile unjani wena?
Hayi siyaphila, ungasichasisela nje ukuthi kanti kwenze njani lapha kumphathi ntambo ubona ngaphandle kwelisi.
Umphathi ntambo Sibusiso Moyo belapha ke-England kule ndawo okuthiwa kuse-Chatham House lapho befika khona ekhuluma ngombiko wakhe wezomnotho. Uthi eqeda ke khonapho ukhuluma ngomnotho elequla lakhe kulandela ku-Permanent Secretary we-Information ubaba uNick Mangwana lezinye iziphathamandla zikahulumende bephuma ke kuleyo ndawo okusenzela umhlangano. Bahlangana ke labakhankasayo laba ke batshengiselayo be-MDC ngakho bahambe bavimbezela imota bathi bafuna ukwazi ukuthi ke inkokheli zabo zibotshelwani, zivalelelwani, abamabandla aphikisayo bavalelwa. Ngakho ke ilungelo loluntu esingathi ama-human rights ayaphambili eZimbabwe, ngakho yena ufunani we-England aqaliseke ukuzama ukuthi bambambe laba ke abayifomlondolozayo basuke imfuqele emoteni baseqasa ukuthela ngamanzi bejikijele bekhuluma inhlamba zonke zomhlaba. Kodwa ke imota abathe bayivimba yafika imota leyo yabaleka laye. Ngikhuluma kunjenje ngilinde ukuthi ngikhulume laye lapho uba kuyesibimoya.
Ye, kodwa kungabe kuphazamisile yini le inhlelo zakhe kumbe uqhubekele phambili ngalokho abe kulandile?
Ebeseqedile lapha ne-Chatham House uqhubele phambili lokho akulandile. Sizothukwa emahofisini kahulumende walapha eBrithani okwamanje ngilapha ke endlini emzini kalomela eZimbabwe kwele Brithani uphakathi ukhuluma nabantu lezi zalwane zeZimbabwe ezingafika ke 200. Kunje nje ngiphakathi lapha ngiphumile ukuthi ngikhulume lawe, ngifuna ukuzwa ukuthi ukhuluma ngani, ukuthi ufuna ukuzokhuluma nabantwana beZimbabwe. Ngikhuluma nje kulabanye abatshengisela phandle, kulabalondoloza umthetho amapholisa aleBrithani aphandle kwalapha e-embassy.
Ye, kodwa khona iChatham House ungabe uzwile ukuthi ukhulume ngani kumbe labo lokuthi labo abakade bephandle betshengisela bona bakhulume ngani?
Uthe phakathi lapha nokukhuluma ngezomnotho ukuthi iZimbabwe ke siqalisa ukuthi ibone ukutshintsha ngemva kokubana kufakwe imali yeZimbabwe sokumisa ukusebenza kwe-dollar zaseMelika. Ngakho ke uthi yena iZimbabwe sikhalela ukuthi ke iphenduke, njalo ke ukhalela ukuthi iZimbabwe ilobudlelwano bayo namazwe omhlaba, ikakhulu ke European Union izaqhubela phambili. Wasebuzwa ke ngabantu ukuthi ke kungani ubaba uJobs Khala lo valelweyo ngalesi sikhathi ngendaba ozama ukugenqula uhulumeni kamnangako ukuthi kuhambe njani. Yikho lapho-ke aphendule khona athi umuntu umthetho ubhaliwe phansi ukuthi-ke kawukhulumi njalo.
Yebo-ke labo-ke abakade betshengisela-ke phandle lapho e-Chatham House bona bebesolani, kuyini abebekukhuluma besithi bakufuna?
Abakhulumayo bathi khona uLandeni lapha yena behlukuza abantu, bakhala ngokuthi abalandeli benhlanganiso eziphikisayo ikakhulu MDC abavalelweyo kabakhululwe. Indaba kade beqongqosela ngayo, abakhala ngayo kakhulu ukuthi ukuvalelwa kaJobs Khala ukuthi kungani beyincitshe uhulumende kumbe akhosi eZimbabwe esala ukuthi-ke athoniswe ngaphandle. Ikolo kade bekulisana lakho kakhulu bechinga ukuthi lizofunani kulapha eBrithani linalisazi uliyayona ekhaya ngoba lizenze ngani ngabantu abalungileyo.
Hayi, siyabonga-ke ukusixoxela okwenzakaleyo khona ngapho.
Ngiyabonga kakhulu.
Leyo-ke bekuyintatha izindaba yethu Ezra Chisa Sbanda oseNgilandi. Live Talk namhlanje sixoxa ngokuhlele umnumzana Sibusiso Moyo eBrithani okubhekane lomabhalane wedolobho lakoBulawayo kanye leqembu leZimbabwe Netball elinqobe ele Sri Lanka kumdlalo weNetball World Cup. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze sikuthinte ecingweni ungene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wegatsha lwezisebenzi kuhulumende umnumzana Alexander Costa usetshiye umsebenzi. Ubikwa kaphathanga kuhle udaba lula umnumzana Jeffrey Epstein owetheswa icala lokudlwengula abantwana. Umhlabeleli owaziwayo R. Kelly usebotshiwe wetheswa amacala okudlwengula amantombazana ambalwa. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isilolonga amalungiselelo ayo okutshengisela kuyonale inyanga isola ukubhidlika komnotho welizwe osokubangele ukuthi impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Lokho kwenzakala izisebenzi zikahulumende lazo zesithi zizatshengisela uhulumende engekela kwengezelela iholo ngesilinganiso esiphezulu. Ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla, ukusilela kwamagetsi, amanzi, amafutha ezimoto okuhambisa, njalo iningi lithi aliyitholi imisebenzi. Sixoxelo nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo ngalolu daba. Ngesikhangeleke ezemidlalo, iqembu lomdlalo webhola elokuqaga elimela ilizwe eZimbabwe kumdlalo yezizwe zomhlaba iNetball World Cup liphumelele emdlalweni walo wakuqala kulomncintiswano oqhutshelwa kweleBrithani. UEzra Sibanda usethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe elaziwa ngegama elithi Gems linqobe eSri Lanka nge-17-49 emdlalweni sibaya sikaGroup A. Bajabule kakhulu abantu akade bebukele umdlalo lo kanye lamantombazana eZimbabwe ngokubhuqa iqembu leSri Lanka. Kabasifanga ukukhuluma lentatha ezindaba kusanda kuphela umdlalo lo. Ababukele umdlalo lo obudlalwa eLiverpool bajabule okumangalisayo. Omunye wabo ngu-Elvis Mpofu okuhlanganiswe yezemidlalo ye-Warriors Club.
isiZulu bakithi amantombazana ukuthi asithembise ukuthi bazowina and badlale kahle kakhulu kakhulu and banqobile. So sesithembile ukuthi bayaqhubela phambili ngoba khanya ama-group stage sebedlulile sibili ngoba kufuna top 3. So sebewine first game sebele big chance yokungena phambili sibili. Next game badlala lama-favorite Australia kodwa ngendlela abadlale ngayo hayi ithemba labe-Australia bethukile sibili babonile ukuthi hayi eZimbabwe ama-James Zimbabwe James azobazophunga ukudlula kalula nje. So sikhangele lo mdlalo omuhle kakhulu kusasa ngo-9 ekuseni.
Umpofu ukhuthaza abantu bonke ukuthi bathi gwaqa eLiverpool kusasa lapho iqembu elingqinilana khona lele Australia.
Kumele sisapote kakhulu kakhulu amantombazana ethu ngoba adlala kahle kakhulu bazaphinda futhi kusasa sibasapote bonke sonke ngesuke ngobuningi bethu. Kusasa yi-weekend sibonke abantu abase-UK ababe bebuye kakhulu eLiverpool lweza olitiketi lobo ngelatikiti uzamaphandle sisapote kakhulu. Ngoba kusasa yi-very very big game enkulu kakhulu sidlala ama-favorites Australia. So kumele siwasapote siwine ngoba sifuna ukubatshengisela ukuthi Zimbabwe James are here to win. Abayanga uzokwanisela kuphela ama-numbers.
Ilizwe leZimbabwe ngelinye lamanye adabuka kuze kwazi le-Africa akumncintiswano lo. Amanye amazwe akumncintiswano lo ngabavela eMalawi, Uganda le-South Africa. Ngimele Studio 7 ngise-London, igama lami nguYezachisa Sibanda.
Asizweni ke uJoseph Njanji esethulela udaba olufanayo ekobulawayo.
Unqoba kweqembu leZimbabwe netball kuthokozise abaningi kwele Zimbabwe. UPrimrose Dube uthi ubengakukhangelelanga ukuba iqembu leli linqobe.
Ngithanda ukwenzela amankazana adlala ibhola lokuqaga amhlophe ngithi halala mantombazana lenze into emangalisayo ekade singayikhangelelelanga. Siyaziqhenya ngani, silifisela okuhle emdlalweni elandelayo. Halala Zimbabwe, halala.
Intatheli zindaba uthandiwe Moyo utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe sithi lingasake liqhubekele phambili lisenza kuhle.
Siyababonyela ama-Gems lo-coach wabo ngokuwina igame yabo yokuqala njalo siyabasekela. Sibafisela inhlanhla kiwo wonke amanye ama-games abazawadlala alandelayo.
USharon Sibindi uthi ukunqoba kweqembu lama-James kuthobe inhliziyo zabalandeli bezemidlalo ezopha ubomvu ngemva kokuyanyiswa liqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu. Lona elihle laphuma ngemva kwemidlalo yezibaya komncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika.
Mina ngithabile, siyabahalalisela, sibafisela inhlanhla khonale ama-Gems. At least kuyacaca, kuyavela ukuthi khona bahambelene. Not ukuthi laba ama-Warriors abasimoshele isikhathi, unimali. Bayenze lutho basiyangisisa. At least hayi sithembe bona ama-Gems.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-New Zealand litshayele eMalawi nge-64-45. Iqembu leBarbados linqobele eSingapore nge-69-34 kuthi ele-Australia libhaxabulele eNorthern Ireland nge-88-24. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala lele-Australia kusasa ngomgqibelo kuthi ngensonto lizadlala lele-Northern Ireland. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu leHighlanders lizemukela ele-FC Platinum ngensonto enkundleni eBarber Fields njalo lowo kuyabe kungumdlalo wesibili umqeqeshi uMandla Mpofu ezibambe esidukwini kuqembu leBhoso ngemva kokuthatha isikhundla esithiwe nguMatinda Ndlovu. Iqembu leHighlanders lilemiklomelo elishumi lanhlanu njalo lihlezi endaweni yeshumi lane engalaneni yemiklomelo. Ngakwelinye icele iqembu le-FC Platinum lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo engamashumi amabili lesikhombisa. Umfoka Mpofu utshele intatheli zindaba zemidlalo uba iqembu leHighlanders kumele linqobe ukuze likhuphuke engalaneni yemiklomelo. Eminye imidlalo ekhona kulimpela viki izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana lele Manyika Diamonds. Iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana lele Dynamos ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leHarare City lizamukela eleZPC Kariba ngaseRufaro. Kuthi iqembu leChapungu lizadlala leNkezi Platinum Stars ngaseMandava. Ngensonto iqembu leCapes United lizadibana lele Yada eNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizamukela eleTel 1 ngaseKipo. Iqembu leMshwane Stars lizadlala lele Herentals enkundleni yeTrojan Mine. Kuthi iqembu leWange lizanqikelana lele Chicken ngasekholiyari. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu umncintiswano we-Africa Cup of Nations usufike kusigaba sama-semifinals. Njalo ngensonto iqembu leSenegal lizadibana lele-Tunisia kuthi ele-Algeria lizadlala lele-Nigeria. Amaqembu azaphumelela ngensonto azadibana kufinali ngolwesihlanu oluzayo. Ngiyimele Studio 7 ngokobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo lwe-Woza Friday namhla sihamba leqembu elihlabela umdumo we-rumba ele-Chongogwe Masters. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Iqembu leli liphuma khona kanye eTshongokwe eLupane lanxa nje lihlabela likwele South Africa. Leli lidlaladelalo lesithathu njalo isihloko salo sithi zinyathela amathole. Nangu umkhokheli weqembu unkosi khona ngwabi.
Ngibuya eLupane la emzalwa khona esigabeni seTshongokwe. Lona iqembu leTshongokwe Masters lisungulwe ngo-2014. Salethesa igama elithi lona Tshongokwe Masters, sisitsho ngendawo lapho sisuka khona.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi angazi, akakatsho lale ethi iphunga limnandi empukaneni. Abangathanda ukuxhumana lani kumbe ukuthenga idlalade lenu ngwabi balithola njani?
Ulakho ukufonela mina kunamba ethi yona ngizobiza yalapha eSouth Africa lapho isicula sikhona ethi yona +27 84 330 8851, noma uthinte iband manager uSikhosana Masombuka +27 73 439 3019.
Abalandeli ubatshiyela waphamazi.
Siyacela lathi ukuthi basixhase njengawo wonke amaqembu abathandayo abaxhasayo ukuze nathi sikhule endimeni yomculo. Ngiyabonga kakhulu.
Baphuma ke enkundleni abafana beTshongokwe Masters ngale ethi osomaqhinga.
Unkulunkulu lempihle nzima kabi.
Lelo ke liqembu leTshongokwe Masters leLupane belixoxa ke uhlelo lwethu lwe Woza Friday. Ayike isikhathi hasisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.